Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli lezihlobo zikamthwakazi Studio 7 khona ngapho lani bontungamili womalume bethu. Lathi nje khonapha sizubuhlungu nxa sitshela ngokuthi ugeja amathambo abafayo bavula ngegugura wonde. Siyacabanga ngesikhathi segugura wonde bephekela amaqanda onalawa ama-distance yakhona. Lingawela emlindini kuthiwa ulilandele. Bakithi ababezithwele bedatshula izisu lezi kukhitshwa abantwana. Pho nxa begebha lawa amathambo abantu laba abafayo. Olaba abadatshula izisu bona ke bazabathunga bephilise abantwana. Siyabe sibacela laba bantwana babulawayo besezisini zabo nini. Lokhu nje kabayekele umnankagwa le nto abayicabanga becabange gasha behlale phansi sibili. Siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Siyabonga uhlelo lwenu oluhle kangaka. Mina lapha ndilesicelo kubantu abangobaba. Obaba bakithi sebeqede omama ngokugamula, ngokugwazwa, ukubulala. Isicelo sami ngesokuthi kambe baba, njengoba uyibulala umfazi ushiya abantwana behawula uzwa njani? Kambe baba ma ubulala intombazana, sasovuka usiyakhombisa enye, unembeza walowana usele ngaphi? Obaba bakhe bebe lonembeza bakithi. Kumbe babushwa ngusatani beke bezithobesile umuntu. Ngelinye ilanga bhode ngale, azwe ubuhlungu, acatshe phambi kwamehlo alowo muntu. Akungcono yini? Njalo kungihle kakhulu ukuhlukana lomunye umuntu ephila, kusasa lizahlangana. Nxele ibuye lilungise libuyelelane. Ukubulala, ukubulala, ukubulala bakithi. Hayi, obaba babulala abafazi, obaba babulala amantombazana, abanye babophela. Kanti kusuka kwenze njani bantu abangubaba? Kebe libe lonembeza okubulalana. Ngiyabonga.
Akula umnankaka engakhulumela lawa ngamasotsha laba abatshona bebulawa bethunjwa undaba esithi kakula crisis kuZimbabwe. Yena amasotsha kangabulawa atshaywe uyakhuluma. Wayebulaba abantu kodwa abantu kodwa engakhulumi. Akula ngoba ngamasotsha amsekelayo anje kodwa abantu bayabulawa kusenda ntambama kakhulumi. Uyathuthi akula nto enjalo. Bona bokasibo bantwini kabazalwa ngabanye abantu yini? Kuyafanana lakhonoko kakhulumela kubona baba bebethotshiwe bayenzwa yonke into kodwa uya uthi bona yibo abazenzisayo. Lawo amasotsha nalawo kungathiwa abazenzisa uza kuvuma kolokwini.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo?
Mina ngikhala ngabantu laba abathunywa nguRamaphosa lapha. Azi laba abantu mina ngazi banjani emakhanda. Laba bantu ngeqiniso vele akumelanga ukuthi befikile kubomnankaka. Akumelanga ukuthi befikile kuZANU-PF. Ngangcono belale kwezinye indawo kodwa bengazange bebonane labo labantu beZANU-PF lapha. Kambe bona bathi nxa bebona i-90% yabantwana beZimbabwe begcwele South Africa. Akusela bantu phela ngale. Abantwana beZimbabwe bonke bahlupheka. Bafika bebamamela futhi nxa bebatshela bethi there is no crisis and bayabamamela. Laba vele aso bantu okumele bencenge ngoba abavumi lutho. Into emhlophe beyibhekile bayala bethi umnyama abantu beZANU-PF. Kambe nxa bengakhupha igama lokuthi there is no crisis in Zimbabwe. Angithi bona bayatshontsha. Bona kibo vele i-crisis kayikho ngoba batshontshela abantwana beZimbabwe. Babulala abantwana beZimbabwe. Bathumba abantwana beZimbabwe. Labo abe South Africa nangu uJob Sikala usejele namanje icala ayalethoselwa lona yini uHopeless Ngono baphume ejele ongarivume baphume ejele enye into isegcekeni nje laba bantu angazi kahle kahle babe belanda amatiye nje lokuzobona abangani babo.
Sawubona sebonani Studio 7 okhulumayo nguTobias Jumu Ngombane ngifona ngiseBotswana. Ngathi abanqali ngandlulisela imilayezo yami. Imilayezo yami yile lapha salahlekelwa ngubaba umoyo uMamparo sasingazi. Ngithanda ukukhalela imuli yakomoyo iZimbabwe yonke leli labaseBotswana labaseSouth Africa ukuthi bakithi langenhlupho lezo. Ngikhaleli kakhulu umama Lasiyo sesele labantwana egcekeni kanye labazukulu sithi hayi mama sikhala lawe. Ubaba lo engikhuluma ngayo lo ibindoda ebikhuthele kakhulu ikakhulu kulabo abasekela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai. Lisebenze kakhulu ingu-vice chairperson we-ward ku-ward 9 waze waba ngu-chairman wasuka lapho sakhuphulwa sonke saya ku-district. Yena wafika waba ngu-organizer kwe-5 years ibindoda ebisukumela phezulu ikhuthaza ukukhululeka kwabantu beZimbabwe. esigabeni ibindoda ebithanda ukulima kakhulu yethi lanxa izulu selithayela umoya besukuma engadonti engena izakhamuzi door by door bekhuluma esikhuthaza ngokuthi sishayene amakawulo wasikhokhelela saze saba leyo mtolo wethu esigabeni senkalangana esikhokhelela elo baba ubadaleli uJoe Grisbanda lo Jeffrey Moyo umnakwe kamufi lo Maxen usaphumuzile umzukulu kamufi kanye lo mkhwenyabo uJohn Luphahla umaqwayibana lo Peter Stokes Sibanda umnewabo ngubabazala lo Jele Chaba lo Morris Ncube singubasikhokhele sasaba lo mtolo esigabeni sethu so moyo sidilala ngokuthula baba siza kukhumbula imisebenzi yakhe emihle okade usikhokhela ngayo baba yabona
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.